Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthokazi omuhle namhlanje ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho ukhona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba engikhona apha angiyiboni. Indaba lezi indaba nje ezophonga uyetusela lokuzama ukuthi bevale.
Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza. Phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa.
Kwenzo sibili kusiyaphela baliviki ephelileyo esezifitsha kwezinye indawo, hhayi kodwa-ke lithe kuphela kwaliqalisa wona liviki efikile, hhayi laqalisukuna sibe selizela lapho lalapha indawo ezinengi.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kupha abantu ithemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba loba nje ezinye izilimo bese zisitsha. Uhulumende weSouth Africa uthi selikhwelile inani labavinjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala abalisa elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa, elokutshotshozela udlakela kanye lelokuntshontsha izimota. Ugeza uyisikhulumeli selinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi abakubandla leZANU-PF abaphikisa imizamo yokuqhelisa umbuso kaMnangagwa besithi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza wethule amazwi kunsukwana ezidluleyo esithi akusensuku zatshwala ukuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi ololwazi phezu kokuthi uGeza ungaphi kumele aze phambili waxwayisa labo abangaba bemfihlile ukuthi bazawukhomba onotshwala. Abanye bathi ukudingwa kukaGeza ngamapolisa akulani lokwephulwa komthetho, kepha kulokwenza lokulwisana okukhona kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa abuse kuze kube naphakade, lalapho abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Njengamagqwetha nje amele ilungelo labantu, siyaphatheka kakhulu nxa sesibona uhulumende sebamba-bamba especially our veterans, bona who are the structures and the backbone of our revolution. Ugeza icala lakhe yilona lelo nje lokuthi hayi ukhulumeleni, but siyababona abanye abakhulumayo ukuthi hayi thina upresident sifuna ukuthi engenye 2030 bayahlabela but kababotshwa, but laba sebekhuluma ukuthi hayi upresident akamelanga engene sebebotshwa. We should not use the court system and the judiciary. Into kade ikhuluma uGeza yena le ukuthi khona sokusetshenziswa amandla to silence a voice of dissent. Democracy requires us ukuthi nxa abantu labo befuna ukuexpressa dissatisfaction or abantu befuna ukuexpressa abaku-expressayo bekhululeke. bengabe sebesaba ukuthi amapolisa asezamele ebadinye. Icala lakhe elokuphehla uDlame leli, I don't see anything holding there. He was expressing his dissatisfaction as a war veteran, and I'm thinking he was entitled to do so. As much as those that are saying ngahlale upresident until 2030, labo they are entitled to do so.
Vanengi asebeke babotshwa besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa, kodwa akula loyedwa osefunyanwe elecala. Ugeza ubona kuhamba njani?
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba engikhonapha angiyiboni mthungameli indaba lezi ndaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale ubaba uGeza lo veteran into engakhulumi. That we have seen it has happened in the past, abanye besuka sebevaleka elizweni because of these kind of things. But we implore uhulumende and in particular ZANU-PF kumele behlale phansi bekhulumisane and try and solve this succession issue amicably. Diplomats, these casual diplomats, they need to sit down and talk. Bengabe be take her out, be washing their dirty linen outside. Sakubona lokhu 2017 sokwenza ama interface issues which should be discussed inside the party. Behlale phansi ematafuleni bekhulumisane.
Umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha. Omunye wabalwa impi yenkululeko osekela uBlessed Geza, umnumzana Ethan Matibela, utshele iStudio 7 ukuthi kabasoze bavume ukwethuselwa ngamapholisa ngokwethesa uGeza amacala. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi kumele uGeza abotshwe nxa ephule umthetho. Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku kuzipha ithemba lokuthi abalimi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka kwezinye izigaba zelizwe lobanje ezinye izilimo bese zisitsha endaweni ezitshiyeneyo. Induna ezixoxele Studio 7 zithi izakhamizi ezinengi kazilimanga ngemfanelo ngoba izilimo ezinengi zitshile ngolwezi. Abanye abalimi bahlanyela okwesibili lakho kwaphose kwatshiswa lilanga kumaviki amathathu adluleyo. Okwamanje izinduna zithi abalimi abanengi baphila ngokuhola ukudla abakuphiwa nguhulumende. Sixoxe labalimi lenduna, lomlimi lenduna umnumzana Mtshana Khumalo.
Izulu belingabonakali, hayi sekungcono sibika neenkomo sezisiza zisila. Ngoba neenkomo zasezisithwa zinayindlalo kodwa hayi sekengazanisekibunke esibili zambunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha. Bese sithi ngoba izulu kade selingana lisabuye.
Angiyezwa ke ukuthi ngase kuhlanganisa umhlaba ongandani, kodwa iqiniso sibili kusiyaphelela liviki ephelileyo bese sisitsha kwezinye indawo. Hhayi kodwa ke lite kuphela kwal liqalisa wona liviki esikiyo, hhayi laqalisa ukuna sibe selizwela lapho lalapha iy'ndawo eziningi dayi seliningi, kodwa hhayi bese kusiba kubi sei kuba ngathi kuyangakule vikabe sekuyabuya konakala izinto ezinene.
Sekwazithi abantu lokhu bethola ukudla, simi njani isimo sokudla khonapho?
Hayi sithemba kuzaba ngcono lo nyaka, ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sana sindlala laphana izulu lingabonakala zafa inkomo. So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hayi laba abani abenelisa ukwenza ogatshompo laba, hhayi ney labo bazadobha selokuzwayo, abaswele into zokulima ingayibale indima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo zokuthengelana abantu babalimi bangathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye, siyabona njalo kwakulo mqondo lo wokuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona olikulimileyo yini lo nyaka?
Hayi, bengakezwa ukuthi bakhona nabalimileyo. Yona sisho ukuthi izulu lakhona likhayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi. So isiphala senkosi yindawo okuvama ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime, bathole ukudla bendawonye ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo mnyaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima. Okwesipho konke la madonka besipha engayenzayo. So hayi lo nyaka la nxa zikhona iy'nxa ezikhona lapha lalapha, hhayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Yes, ngathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili?
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hhayi sekungcono ezifuyweni. Hayi abakuthi ukuthi abezifuyo bazaba right kuwenxa mhlawumbe kungabi right babo ukudla ungawutsha ubhungu namabele ngenxa yokuthi balinge sekungakanye isikhathi esedlile. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene okukhulu ukuthi benze into ebabendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hhayi njengoba sisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani, kuzaba nendlala kanganani, kusemasinya kangaka picture. Kodwa ngemva kwamashi FL akusuppose ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi khathesi awusuyaphela umashi umbo April abe setshengisele ukuthi ami njani ilinga xa izulu likhona, akusengakani kusemasinya.
Leyo yinduna uMtshana Khumalo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselupane. UGibbs uxoxe njalo le nduna uMathema.
Mina ngithe eGwanda North ngizinenqameni eGwanda. Ezimo ezinye izindawo kuhle abanye sebeseduzane zokuvuna abaqhalelayo. Abanye lakho hhayi akumangakuhle, abanye kwatota futhi isimo engathi sikhona phakathi komganga wakithi ngapha enxameni. Kodwa angikhangelela ukuthi hhayi lo nyaka kusengesifanani lo mnyaka lo odlulileyo ngoba okwenkomo singathi sokungcono ngoba utshani bukhona. Okungakhathazwa kwamabele ngoba amabele abanye kuke kwathisa kakhulu kule zane insuku ezidlulile kwalimaza abanye emasimini. Ikakhulu laba sebelomunye ukuthi usezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele, onyawuthi, into ezinjalo. Yindaba abantu bengakwenzi khona ukhuntoni?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla, ungalima sokufana usale emasimini. Ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele into eyodwa. Ngoba kuyabe kufanele ukuthi wenze okunye, kwenye isikhathi uyakuthembele kulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo. Uhlumize kabili ngoba kulokunye okusuke kuyabe sekuzakuthathwa kuseceleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi alime umumbu. Ngoba uba lakho ukuthi amabele alo msebenzi ngoba ungalima avele aqalise ukuzala. Kuba lohlutshanyana ke khona fana ngoba abe sefuna ukuthi uhlale emasimini.
Ye, manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu, kuyagcina ngani? Abantu kumele benzeni ntoni?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi eMandebeleni kufanele kwakhiwe amadamu abantu benze ama-irrigation. Yiwe mbone ngani angabancedisa ngcono ngoba i-rainbed ye-agriculture leyo uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuze. Kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthelezela ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho njalo ukukhangela umumbu ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo. Awukuzima ikhona kuyani ukulima ngezulu ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo sokufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo kube sekulimaza ke abantu abaningi abangamafama.
Ye, sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi egeleza kuthuli le minye imfula. Kumele kwenziweni ngakhonokho-ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebeleni ikakhulu imfula kithi mningi ngakhangela kulabo maleme kulabo hovi kulabo mtsheleni kulabo thuni kulabo mthabezi yadingakala ukuthi ngafana wonke ongimpila kungafana nxa kungavalwa kuvalwe kuhle esimile abantu bangaphila benze ukuntu kungabaphilisi okuthelezela ikakhulu.
Induna enqameni uMathema obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseGwanda North. Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikele abezindaba ukuba namuhla uxoxelo mkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngempi ephakathi kweRussia leUkraine. ELiSouth Africa libikwa lizathumela amanye amabutho kwele DRC ukuyahlenga amanye amabutho agonjolozelwe ngabahlamuki beM23. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abaphikisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump sebephanyeke indaba ezimbalwa emithethwandaba besithi wenza okungaphandle komthetho. Lokhu kugoqela ukufinyelela kwabanye bakhe ingwalo zemfihlo enkulu yohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, iTreasury Department. Ukuvala uhlangothi olunceda uZulu olu United States Agency for International Development, USAID, lokunye okuchiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube uxoxelo mnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha esivela kumongameli kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo indlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party ngithi opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumente obusayo ukuthi bandlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo kumbe imithethwandaba la izaba lezinqumo ezithize kuhamba njani?
Kusazoba nzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kuhlangothi zombili. Kodwa ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubonile izolo noma ekade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni konke akwenzayo kumele kube semthethweni, ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo oza wena ekugcineni.
Yes, siyabona kujwayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele lokho kuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edale le-Supreme Court. Akubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele?
Esikhathini esiningi ingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-states kukhwela kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli welizwe, ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyakalane engu-4 yadlulayo waba lethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emingakhona, ngathi i-balance of power e-Supreme Court ifavor yena uTrump or ifavor ama-conservatives. So abe fisa ukuthi nqabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho isifiso sakhe ukuthi kuye phelela khona eSupreme Court ngoba ucabanga njalo ukholo ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi ngohamba njalo kumbe labo babele ingqondo zabo.
ISupreme Court ineyingqondo zayo noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka even ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli namunye ngamunye umbuso wakhe uyaphela imeli kakumele isale emile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni angithi iSupreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani iSupreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuzwa ngendlela eyiyo.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Uhulumende wakwele South Africa uyazincoma ngokusungula ugatsha olubona ngokuvikela imingcele yaleli lizwe olwe Border Management Authority esithi lokhu sokwengeze inani labantu ababanjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uThuso Khumalo.
Usomitshi weBorder Management Authority umnumzana Michael Masiyaphatho uthi phakathi komnyaka ka-2023 usiya ku-2024 amapholisa avimbe abantu abazinkulungwane cishe ezilitshumi lasithupha 15,900 abazame ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kodwa uthi inani leli likhuphukile nyakenye laya kuzinkulungwane ezingamatshumi phoswe ayisithupha 58,000 kulandela ukusungulwa kwenhlelo zokulinda imingcele ngamapholisa ogatsha lwakhe esebenzisa imitshina elobuhlakani bakulezi nsuku. UMasiyaphatho uthi indizamtshina zohlobo lwama-drones yizo ezenza umsebenzi wabo ube lula ngokuqapha imingcele ngehlo lokhonze.
They assisted us to be able to do targeted response.
Ama drones asisize kakhulu ukulonda abazama ukungena nguhlu. Nxa ungela ama drones kutsho ukuthi kufanele ligcwalise abalinda umngcele wonke okuyinto engeke yenzeka. Kodwa ngama drones sibona abantu besesekhatshane kusiphe ithuba lokubalonda size sifike lapho abakhona sibabambe.
Umbathindaba ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi njengohulumende baziqhenya kakhulu ngokusuviyo le-Border Management Authority.
As a deterring effect as well to people who think that it's so easy.
Lokhu kusixwayiso kulabo abacabanga ukuthi bazazingenela mahlana kwele South Africa singababonanga. Awakuvumi lokho ama-drones. Sizaqhubeka sifaka inhlobo eziningi ezisebenzisa ubuchwepheshe bakulezi nsuku kuze kuphele konke ukufohla umngcele kwele South Africa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi abantu abaningi bashupheke kakhulu ukungena kwele South Africa bengala maphepha okutshengisa khona ukuthi ngempela isimo asisafani lakuqala.
Bekuyelula lonyaka eBorder bekunzima, amaphoyisa egcwele indawo yonke. Kwakukuthi bekasaba nje ngoba ulapho bewusaba. Kodwa-ke kungenani sizamile.
Kodwa-ke iningi lezizalwane zeZimbabwe liyekusola kusetshenziswa kwama-drones nguhulumende weSouth Africa kanye lokuchitha imali eningi evimba abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Trusty Ndlovu uthi udaba lweZimbabwe aludingi ama-drones kodwa ludinga ukuthi eleSouth Africa likhulumisane nohulumende weZimbabwe kuqedwe inhlupho ezixotsha abantu kuleli lizwe.
Abantu abaningi abanye bafuna ukuya ekhaya, abanye bafuna ukubuya khona ngapha. Siyasazi isimo saseZimbabwe ukuthi esinjani. Indlela engasiza nje ukuthi bonke laba abakhuluma kakhulu bona laba iziphathimandla zakhona la eMzansi zikwazi ukukhuthaza ukugqugquzela ukuthi eZimbabwe makulungiswe indaba zombangazwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi okwakhathesi kulama drones angamatshumi amane lantathu 43 andiza emngceleni emhlanu egoqela oweBedridge lapho kungena khona iningi labeZimbabwe ngokungekho emthethweni. Lolu gatsha luthi amadroni la asesizile futhi ukubona imbobo ezedlula izinkulungwane ezimbili 2300 ecingweni lomngcele osekusize kakhulu ukuthi zivalwe abantu bengafohli. Phezu kwalokhu uthi sekubanjwe lezigelekeqe ezidingwa ngamapholisa Lemba shabe sportliswa ngungeko emthethweni ezibiza izigidi zamarandi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa Intuso Khumalo.
Abatshayeli bezimota ezinkulu labanye abasebenza kwele DRC bathi sebesehluleka ukungena kulelo lizwe besuka emazweni. Besuka kwamanye amazwe ngenxa yempi yomvikela eGoma lapho kulebutho laleli lizwe elilwisana labahlamuki beqembu le-M23. Abatshayeli laba bathi zigcwele izimota ezinkulu emngceleni weZambia le-DRC okumele bewusebenzise nsuku zonke ngoba besesaba ukufa. Ezinye izimota lezi zithwala amatshe aligugu awe-coltan wona asetshenziswa kubomakhalekhukhwini kanye lemitshina esetshenziswa emigodini yezenjiwayo. Sixoxe lomnumzana Trimon Dolo olandela ezombusazwe eseVictoria Falls.
Kathesi vele impilo sibili abusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So ma kulempi akusalayo akulanto ephumayo ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe ku-risk kakhulu ngoba uyakwanisa ukubulawa babecabanga ukuthi mebhule imali babefuna mebhivini konokuyani ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kubuye laba abanye ababehamba besiyasebenza so akusebenzeki. So yonke into abesimile so akunzima. So impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo.
Sizokutwa kulabanye abajayele izimota abakhona khona ngapho elibabonayo babese besenzani batshona bebhoda kumbe bagcina besenzani khona?
Mangu-driver vele ngapha especially ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele uqalise bebone ukuthi ngabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha sungene eZambia. So isikhathi esiningi ngapha obo-transport vele babemelele khona kuyani ukuthi bathole maybe like isiginali ukuthi kuyahambeka. So already into ababezithwele vele babebuyelazo zingasukeli la ezinye zabezisukela maybe kobogoli le zidlula eZimbabwe kumele ziye crosser. So akunzima basebepakile kuphela kuma kuphela akula nto ongayenza ngoba sokuriske impilo yakho udrive uthi anza hamba kuphe ungazi uhambe but kawungene DRC. So I think ziyabheda sibili ngale Congo ngayo.
Ye nxa likhuluma labo abathayela izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha?
Bathi sebesebenze bazabasebenza anti babeniyiwe leyani yokuthi lawo zabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo. Baleke beyisebenza mbijana bezele kucine bedlela yani vini eyokuthela umhluzi. So vele basebunzimeni abanye vele bacina sokuthi alright hayi shiya khona hapo then ngibukele ngale uyethathe inyutha amanye ama-routes. So kwesinye isikhathi lani icine jiwe ngapho kuthiwe mebrano uzavela ngalo uzakwanisa ukuthi ayithathe ahambe layo laye esiya kwenye indawo masokuvulekile. So hayi ngakuthi kathesi akusebenzeki.
Umnumzana Trimon Dolo ulandela ezombusazwe eseVictoria Falls ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sixoxa ngesimo esivi esidalwe yimpi yomvukela ekwele DRC. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa anti afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa. Inkokeli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku sokulethe ithemba lokuthi abantu bazathola isivuno esithe xaxa. kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontunga milinko mo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.